Ngesikhathi kubanjwe umhlangano oqoqwe inhlanganiso ye-Southern Africa Migration Management Project edolobheni lejwane ngomvulo, iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza. Umsekeli kasebalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kwele Botswana, unkosikazi Buyinelo Libilo, ekhuluma kulo mhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza elizweni. Ulibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi labo abangalamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambi.
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
noma kanjani sihlangana labo kuza emsebenzini etshiyeneyo, kodwa kumele sikubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni, balamalungelo bani njengabo kuza, njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni.
Umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemthetho to ekhona ebona ukuthi abo kuza abavikelekile ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha. Unkosikazi Gloria Moreo Fontes owenhlanganiso Southern Africa Migration Project uthi kumele amazwe achineyo ahloniphe ilungelo loluntu.
Imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe, njalo kumele sonke sisebenze endaweni engelabandlululo.
Ngemva komhlangano lo kukhalelwa ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu kwabaqhatshi labokuza abangena elizweni okungekho emthethweni. Eminyakeni esanda kudlula, inzondano kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga, ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sithi abokuza bephindele emuva. Abanye abafana lonkosazana Sindiso Spanda bathi noma nje kwele Botswana ungela nzondano emgceke njengeSouth Africa, kulukhuni uhlala kwelinye ilizwe ikakhulu uma ungela amaphepha.
Pepele kumbe ngithi singama foreigners kwamanye amazwe, inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu. Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini, ethese kombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama foreigners lithwalwe kuthiwe liya deport. Nxa usuka endlini uyabunga planana kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya. Abanye umuntu uyabechiye abantwana endlini, ngale emsebenzini uyabunga sazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi. Usuka lapho susiya deport, wena uzitshela ukuthi usemsebenzini.
USpanda uthi okunye ukuthi abokuza bangaze bezame ukuthola amaphepha aqondileyo ukusebenza, batshelwa ukuthi kula beBotswana abangenza lowo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufica ukuthi into azimanga kuhle, shuwa inkinga esihlangana lazo zisithole senzima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyonale iviki eHarare lapho kutshengiswe ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcina isihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ongezansi kwezwekazi leAfrika. Ekuphelwani kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa, njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.